amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC
le tshona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhlazi mashumi mathathu kumabasa 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ya ungabona intsha sibili sisiye emgwaqweni sigijima sibili ikhalela imisebenzi yayo yayithenjiswayo, mna ngibona ngani ba-right. Uhulumende wabathembisa imisebenzi before ama-election kodwa kathesi abantu lokhu bengenamsebenzi, abomakhampani ayavala kula makhampani avulayo.
Abomanyana we-National Associations of Youth Organizations batshengisele namhlanje enkundleni ye-Africa Unity Square eHarare bekhonona ngokusilela kwemisebenzi.
Sesilayo la esizama ukuthi i-government yethu lama local authorities yethu lama stakeholder achiyaneyo abambane abe le package efita ama youth ukuthi athole ama loan a friendly.
Abatsha benhlanganiso ye-Junior Achievers Zimbabwe bemanyene labe-Plan International babe lomhlangano ojonge ukudinga amacebo ukuthi bangathola njani amathuba kwezamabhizimusi. Uhulumende uthi ukhathazekile ngokuqhubeka kokuqonga kwentengo yempahla esitolo njalo uthi usemizameni yokuphuma lamacebo ambalwa okwenqabela lokhu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abomanyano wenhlanganiso ezimela abasakhulayo we-National Associations of Youth Organizations batshengisele lamhlanje enkundleni ye-Africa Unity Square eHarare bekhonona ngokusilela kwemisebenzi elizweni. Kuvika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Abatsha benayo bathi bakhathele ngokuncipha kwenkundla yokusebenzela inhlanganiso ezimele amalungelo oluntu ngoba uhulumende uqhubeka encindezela lezinhlanganiso. Ekhuluma enkundleni ye-Africa Unity Square umqondisi wenayo umnumzana Mishe Gondo uthe bacela uhulumende ukuthi anikeze abatsha amalungelo afana lokusebenza kanye lokukhuluma bekhululekile.
We're marching for the shrinking civic space in Zimbabwe. Talking about the rights, the freedoms, association, assembly, and its expression.
Sesitshengisela phezulu kobuncindezeli obenzelwa inhlanganiso ezimela amalungelo oluntu eZimbabwe. Sikhuluma ngokuphiwa amalungelo ethu okubuthana kanye lokukhuluma sikhululekile. Njalo uyathola ukuthi amanye amalungelo aphiwa intsha ukusisekelo sombuso ayephulwa. Ngakho ke sicela uhulumende ukuthi asinikeze lawo malungelo.
Abenhlanganiso le bafole besiya edale lePhalamende lapho abatshiye incwadi yezikhalazo zabo ezigoqela ukuphiwa kwabatsha amathuba okuba lezikhundla emahofisini aphezulu ukutholisa imisebenzi kanye lokutsho imibono yabo bekhululekile elizweni kungela kwethuselwa ngamapholisa.
The petition has been submitted. We submitted two petitions to the parliament.
Incwadi zethu zifikile eParliament. Sihambise incwadi ezimbili. Eyakuqala ikhomba ukungcindezelwa kwenhlanganiso zamalungelo oluntu elizweni. Futhi eyesibili ingeyokuthi intsha layo iphiwe amathuba okuba lezikhundla emahofisini aphezulu. Zonke lezi ncwadi ziqakathekele intsha yelizwe.
Esinye sezakamizi zeHarare obebukele abatsha betshengisela umnumzana Themba Mboyo uthi uhulumende kuzamele athathe amanyathelo ngoba isimo singaqhubeka sinje kuza kuba lomonakalo omkhulu kwela kusasa.
Ya ungabona intsha sibili sisiye emgwaqweni sigijima sibili ikhalela imisebenzi yayo yayithenjiswayo, mna ngibona ngani ba-right. Uhulumende wabathembisa imisebenzi before ama-election kodwa kathesi abantu lokhu bengenamsebenzi, abomakhampani ayavala kula makhampani avulayo. So sinasibona ngani uhulumende khonoko akwenzayo sibili kusiya phambili sibili uza banenkingi enkulu kakhulu engaqhubeka lokho sibili intsha leyi zingeke ngatholi imisebenzi ngoba amakampani engavulwa.
Umnumzana Jabulani Nkiwane laye ohlala eHarare uthi yena usole isenzo samapholisa sokuzama ukuvimba ukuthengisela kwabatsha lapha.
Kulusizi ukuthi lapha eZimbabwe abantu basafuna ukuthi bahambe via police or via the court of law ukuthi bakwanise ukuthi babe bebuthana. Kodwa thina njengabantu abale constitution yabe eZimbabwe sibona ngazani iconstitution yakuthi iqeda konke ukuthi abantu mabele benzeni mayelana nendaba ezinje.
Amapholisa ancisha abehlanganisiwe nayo imvumo yokuthi batshengisele ensukwini ezedluleyo. Limvumo ize yanikezwa ngemva kokuba basakhulayo sebekhweze isicelo sabo sesiphangiphangi emthethwandaba waphezulu oye-High Court ngomvulo. Imizamo yokubamba umphathi ntambo obona ngokwenzakala elizweni umnumzana Kane Matema yehlule, kodwa ikhuluma ngabantu abatshengisela izolo. UMathema uthi uhulumende uza kwamukela izikhalo zabo nxa bekwenza ngokusemthethweni. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Kusenjalo abatsha benhlanganiso ye-Junior Achievers Zimbabwe bemanyene labe-Plan International babe lo mhlangano ojonge ukudinga amacebo okuthi bangathola njani amathuba kwezamabhizimusi, ikakhulu kunhlelo zokuzisebenza ngesikhathi imisebenzi isilela elizweni. Kubika uMark Peter Ntambe.
Umqondisi wemisebenzi ehlanganisweni ye-Junior Achievers Zimbabwe umnumzana Fortune Sithole uthi lokhu bakwenza kulandela inhlolisiso abayenze enyakenye yamathuba alakho ukutholakala kumsebenzi yezandla.
There have been lack of a proper structure or a system to support young people in the informal sector despite them being the engines of the economy. So what we are doing is to train them with the entrepreneurship.
Wakulokusilela kungela hlelo lokuphathisa abasakhulayo abasebenza bezimele noma nje imisebenzi enje iyiyo esiyinjini yomunotho welizwe. So besibafundisa ngendlela ezindle zokusungula lokukhokhela amabhizimisi abo losizwe lokuthi bangathola njani izikwelede ezingaphathisa imisebenzi yabo.
Umnumzana Gerald Sivindi wenhlanganiso emela iHarare uthi lolu hlelo luhlanganisa abatsha abavela endaweni ezehlukileyo.
Iproject leyi iseHarare la koBulawayo lapha ePoesi sisebenzele eHeathcliff leMbare, koBulawayo silephumula leHyde Park. Looking at ama families, ama low income families, now alaba ama youth amaninga angela ukuyenza ezilokishini. So uzama ukuthi lawana ama youth athole ama package a friendly yiyo.
Uthi yikho bebone kufanele ukuthi bebuthanise abantu lenhlanganiso eziphathisayo ukuze bebonisane.
Lapha sile project esilayo la esizama ukuthi i-government yethu lama local authorities yethu lama stakeholder achiyaneyo abambane abele package efita ama youth ukuthi athole ama loan a friendly angela ama collateral amaningi angela ama ezinye eziningi.
Usithole uthi ukuphathiswa kwabatsha kanje kuza phathisa lokwehliswa kobugebenga emadolobheni osokubangelwa ngenxa yokusilela kwemisebenzi. Lo mhlangano welangelilodwa ungenwe ngabedolobha leHarare, abogatsha lwabesifazana labatsha kuhulumende, inhlanganiso ezikweletisa imali ezama-microfinance institutions labe-Youth Alliance for Safe Cities. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930 13860, laku 15460 kHz kwishortwave. Bayakala.
Ele Zimbabwe liza manyana la mazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwezisebenzi olwe Workers Day kusasa. Inhlanganiso zezisebenzi zisithi akukho okokuthakazelela ngoba izisebenzi zithwele nzima ngenxa yokubhidlika komnotho kanye lokusilela kwemisebenzi. Inhlanganiso yeZCTU ithi izaqhuba imbuthano elizweni lonke jikelele inanza lolusuku njalo. Ithi umbuthano wayo omkhulu uzaqhutshelwa eDivarasekwa eHarare. Sexhume unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Japhet Moyo.
Sikhangelane lalo siphakathi kwenkinga njengezisebenzi. Kungaba kuseZimbabwe, kungaba kuseSouth Africa, kungaba kuseBotswana, kungaba kungaphi. Isisebenzi siphakathi kodwa imisebenzi kayitholakali. Laba abaye kuphumuleni kumaphenjeni, amaphenjeni abo kawakwanisi ukubagcina. Lalaba abasemsebenzini, iholo lilutshwana sibili okumangalisayo. Kuthi abasemsebenzini njalo amalungelo abo ke anyathelwa nje, baxotshelwa ukuba abakhokheli bama trade unions, baxotshelwa ukuphuza emsebenzini, baxotshelwa ukugula. So sibuthana nje kusasa, sibuthana siphakathi kwenkinga njengezisebenzi. Lapha eZimbabwe ke indaba yama-price intengo, sihlangana lentengo esabisayo ekhuphuka nje ngahola ngahola, isenza ke uZulu ke alale ngendlala, shone ngendlala, abanye behamba basiye emsebenzini ngezinyawo imango emide, abanye sebelala emsebenzini ngokuthi imali ayikwani ukuthi abuyele endlini. Liqhakathekile ke lelo langa kithi ukuthi silinanze ngoba nje siphakathi kwenkinga phela.
Kuyini ongathanda ukukutsho kubaqhatshi?
Kubaqhatshi esihlezi sikubetha nje sikuphinda ukuthi ukuze phela ama-products phela athengiswayo atholeke abantu abangawathenga, abantu kufanele bebe lemali esikhwameni. Njalo ukuze ke ama-products abe mahle phela lama-services esiwanika abantu imali ingene ekampanini, izisebenzi njalo zifanele phela zibe nempilo enhle.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso ezisebenzi iZCTU. Kusenjalo enye njalo inhlanganiso emela isebenzi iye yamele kucele likahulumende eZimbabwe Industrial Revolution Workers Federation ithi kayisoze ibele mibuthano yokunanza ilanga le-Workers Day ngoba izisebenzi zithwele nzima elizweni.
Yebo, 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 makazi omuhle. Mina ngu-Mike Hobe we-Studio 7. Ngisanda ukulinxusa kuhlelo lwethu labatsha olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngenhlupho esibhekane labatsha abathi nabatholiswa amathuba okusho imibono yabo lapho kubunjwa imithetho ephathelane labo loba kunhlelo zokuthuthukisa ilizwe. Yini umbono wenu mayelana lo daba olukhona egudwini? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani imilayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weVenezuela uthi useyibonile imizamo enziwa eCaracas ngomkhokheli webandla eliphikisayo Juan Guaidó eyokufuna ukugenqula umbuso kamongameli Nicolas Maduro. Ngalokho abantu uthi abantu kabalimuke ngoba kulabanye abebutho abamsekelayo. Ikomishini ebona ngezokhetho kwele Ukraine eCentral Election Commission isethule umbiko osemthethweni oveza ukuba uVolodymyr Zelensky nguye osenqobile kukhetho lokudinga umongameli wakulelo lizwe kukhetho lwe-runoff phakathi kwakhe lobe ngumongameli uPetro Poroshenko elizweni mhlaka 21 kumabasa. Uhulumende uthi ukhathazekile kakhulu ngokuqhubeka kokuqonga kwentengo yempahla ezitolo njalo uthi usemizameni yokuphuma lamacebo okwenqabela lokhu. Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa wethulela umbiko namuhla ngemva komhlangano wabaphathintambo owekhabhinethi. Lokhu kwenzakala intengo yempahla yokudla elokunye iqonga isiya phambili ekhona emasimini komile. UChris Gande weStudio 7 uyalandisa.
Uhulumende usezame imizamo eminengi yokulungisisa inotho yelizwe ebalisa ukwethusela usomabhizimusi kodwa yonke ikhanya isiya nganxele. Elinye icebo likahulumende ngelokupha imali engangezigidi ezingamachumi ayisikhombisa kunkampani yeziphala e-GMB ukuthi isungule izitolo ezilentengo ephansi. Omela isigaba seBinga North edalela eParliamente umnumzana Prince Dube Kosibanda uthi okwenzakalayo kutshengisa sobala ukuthi uhulumende kalalwazi.
Umgaba at least ubele some bit of knowledge. Laba kabala ngitho la clue eyokuthi khona lezi zinto zihamba njani. Kabakwazi njalo kabakunanzeleli ukuthi nxa umkhonomi ama fundamentals omkhonomi engamanga kuhle izinto ziyaqansa. Amabhizimusi nxa ekhweza intengo yezinto kabakhwezeli ukuthi bafuna ukwenza iprofit ngoba iprofit yakhona kayini. Into ekhona ukuthi osomabhizimusi bayazama ukuthi khona konke abakuthengisayo kwanisa ukuthi kusasa bekuthole. Ngikhuluma kanje ngikhangela uZambezi ngibona osomabhizimusi ababamba inhlanzi ezincane amatemba. Abantu labana nxa isikepe singena emanzini siyafuna ifuel. Ifuel iqansa nsuku zonke kuleli lizwe njalo kayisitholakali.
Esinye isakhamizi sakobulawayo unkosikazi Duduzile Mpofu uthi impilo isilukhuni kulandela ukukhwela kwentengo yempahla ezitolo.
Thathe asikwazi thina ukuthi khona nje abathengi sini ngaphi. Ifo ungani sizintandane asila muntu esikhalela kuyo ngoba uhulumende akezwa izikhalazo zethu. Ubaba upresident langaze sibe silokhe ngapha sikhansi sikhala. Ungani yena akezwa so ungani sizintandane. So thina thathe sikhalaza ukuthi angenele ngoba nxa izinto ziyala zilokhe ziqansa isikolo ziyavula. Thathe sasikwazi ukuthi ama-fees azawumanjani asikwazi ukuthi maybe imithova nayo izaqansa futhi ngoba izinto zilokhe ziyala ziqansa izinto azisathengeki. Usuthi ungabona ulutho langaze maybe kade ungabhajethelanga khona lokhu but ungabona kuyehlile intengo usugijima uthenge khona lokhu. So sesenza i-impulse buying ngoba asisakwazi ikusasa yethu isibekelene thina ngendaba lezi ezezintengo ezilokhu ezitransfer ngokuya phezulu and okunye asisakwazi ukuthi kume mhlawumbe abathengisi yibo asebethatha ithuba leli ukuthi bayenze imali kumbe labo lapho abawoda khona kuvele kukhuphukile yini. Asisakwazi ukuthi onguye vele omele sikhale kuye sithi khona kuqondise kuya asisakwazi ukuthi kungathi.
Ukukhwela kwentengo ezitolo kuhlasele kakhulu abahlala emaphandleni okuvele intengo yandise ukuba phezulu. Usibanda uthi esigabeni sakhe khona impahla ezitolo ayisabambeki.
Akusathengeki lutho eBhinga lapha ngithanda ukuthi ngikutshele iqiniso ngenile ezitolo lapha ngizama ukuthi ngidinge osepha ngizama ukuthi ngidinge osinkwa ngizama ukuthi ngidinge ompupu okunye kwakhona kakuqansanga nje kodwa kakusatholakali. So yikho sokusenza ke ukuthi lapho kutholakala khona intengo yakhona itholakale isiphezulu. Impilo isinzima ngaphakathina kwezakhamizi eBhinga lapha ngike ngaba lo mhlangano wekhansilini ekuseni sizama ukuthi sikhangele ukuthi umhlabathi kathesi usuthengiswa ngemalini. Ikhansili isimile ukuthengisa umhlabathi ngoba kayisakwazi ukuthi yathengisa ngemalini. Sibemelele ukuthi betshintshe bethi bona labo sebezathengisa ngemali yaphandle kwelizwe ngoba yiyo yodwa imali ongavuka ukwazi ukuthi hayi impondo yayizolo lakusasa iyabilokhu impondo.
Esinye njalo isakhamizi sakobulawayo unkosikazi Sisandlovu uthi okungaphathisa ilizwe ukuthi uhulumende angenele ehlise intengo yempahla ezidolo.
Kwenzima kulezi insuku ngoba yonke into ikhwele kakhulu. Akula nto sibile ngathi lokhu kulula ukuthi kwenze. Isinkwa sangikhona ukuthi uze usithenge nsuku zonke kuyabiza ngoba sesiyi-$3.50 loaf eyi-1. So nxa ule mudi le ethi njengathi uyakuthiwa bufuna 2 loaf, kunzima ukuthi ukwanise ukuthi ukwanise le yonke imudi. Futhi kwenziwa i-price control, abantu bancedise ukuthi ama-prices ayehle abuyele to normal. Uthi wonke umuntu akwanise uku-afford ukuthi athenge isinkwa, ahambise abantwana esikolo ngoba isinkwa sikhwelile, ama-fees akhwelile, fuel ikhwelile. So yonke into iyalokhu ikhuphuka, kungananzelela ukuthi abanye abantu abakukwanisi khona lokho.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wathi kusiyafika inyanga kaLwezi wonalo umnyaka intengo yempahla izitolo iyabe isingasakhweli njalo lomnotho usuthuthukile. Kodwa iningi liyazibuza ukuthi kungenzakala njani lokhu. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Umhlaba wonke jikelele ukhangelelwe ukunanza usuku lokuqhakathekisa umsebenzi wentathelizindaba World Press Freedom Day ngolwesihlanu. Usuku lolu lunanzwa lonyaka ngaphansi kwendikimba ethi Media for Democracy, Journalism and Elections in Times of Disinformation. Lonyaka kuhlolisiswa okungenziwa ngabezindaba ukuze kube labo hulumende abalandela intando kaZulu, ikakhulu ngalezi sikhathi kuzethulwa indaba zamanga okuthiwa yi-fake news ngesiNgisi. Intathelizindaba zikhangelelwe ukuhlolisisa njalo inhlupho ezibhekane lazo nxa kusenziwa ukhetho emazweni achiyeneyo. Kusukela namuhla kusiyafika ngolwesihlanu sizabe sixoxa lentathelizindaba kanye loZulu ngokuphathelane ngemibiko ethula kumaphephandaba emisakazweni lasenkundleni zokuxhumana ezifana leWhatsApp, iFacebook, iTwitter lezinye. Namhlanje uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana John Masuku, umsakazi olodumo.
Engibona ukuqakathekile ukuthi thina njengentatheli zindaba kumele sikhokhele ekwenzeni ukuthi singasabalalisi amanga. Okwakungikhathaza esikhathini esiningi ngikubona abanye bethu abazintatheli zindaba besithi bangemukela indaba ezingamanga, yibo-ke abazihaza ukwedlula abanye bonke. Kukanti-ke thina njengentatheli zindaba singatshengisa ukuthi siyakuqakathekisa ukuthi kungasabalali izindaba zamanga. Ngibona ngathi umhlaba lwesihleziyo ungaba ngcono, ungaba namanga amalutshwane, ngoba eziningi indaba mina engizibonayo zisabalaliswa kakhulu ngabanye bethu abazintatheli zindaba. Kunokuthi badinge indlela yokuthi bakumise khonokho. Lokuthi nxa omunye eqamba amanga batho ukuthi mfowethu, lokhu okulobileyo kumbe lokhu okuthumeleyo kungamanga, singaze sakuthumela kwabanye abantu. Ngikumaqembu achiyeneyo kuthiwa ngama-chat groups, lapho engibona khona abanye bethu bekwenza khonokho.
Pho-ke kungamiswa njani njengoba-ke wena ukwaziwa sibili ukuthi ngomunye wengqungquthela kwezokuloba lapha izindaba, kungamiswa njani khonokho?
Lapho esihlangana khona kumele sazisane njalo lakhonapho, lapho esihlangana khona njalo ebulenjini lapho siyatshelana. Mina nxa ngikunanzelele khonokho ngathi ngikhuluma ukuthi hayi lokhu kungamanga, singaze sasabalalisa into embi kangaka. Lokhu kayisikho, hayi limfanekiso le eseliyithumela kayisiyo eChimanimani, kodwa ngiyakwelinye ilizwe ephosa efana leChimanimani lapha selitshela abantu amanga. Bahle bakwazi ukuthi nxa ungathumela into enje kulomasuku kumbe kuloDube kumbe kuloGandhi, bahle bakwazi ukuthi hayi bazasisola ngakho asathumeli. Kodwa bangakwazi ukuthi obasuku laboDube laboJeremaya bazathumela bachiya kunjalo.
Pho-ke kodwa lathi njengentatheli zindaba kuyahlupha kwesinye isikhathi ukuthi uze ubone ukuthi lokho ngamanga, kubanjwe ngaphi?
Thina sinezikhali, Dube, esisebenzisayo ukuthi nje ungaphonga ukufunda ulutho ungaphonga ukutshelwa kuphela uzibuze wedwa iyakhulu lana mabalo wajayeleyo lana wafunda isikolo ukuthi kuyini kwenzakale ngaphi ngubani okhona ungaphela ukuphangisa ukukubamba khonokhu besibona ukuthi hhayi lapho ngathi kuyatlayela kakakuphelelanga sibili yikho-ke usidinisisa-ke wena ungakekusabanalisi
masuku kuyakhanyela ukuthi imithetho yezimbabwe siyayibona kathesi sokubunjwa eminye emitsha ulethemba lokuthi kuza kwethulwa okulungileyo yini
ukuze ilunge imithetho le kaye mina ngiphonge ukubunjwa ngabezombuso welizwe bebodwa kanye le nkokheli zikahulumente thina lathi njengentatheli izindaba siyakuthanda kakhulu ukusola izinto klasi ezenzakile xa kuthiwa imithetho iyabunjwa lapho kumele simanyane khona sibuzisise sizwisise ukuthi kuyini okuguqulwayo kuyini okuzakuba ngcono enxa singathi iyaguqulwa kanti ingene esimeni esibi ukwedlula lesi esikiso khathesi ngakho-ke ngikhuthaza abanye bethu bonke njengentatheli izindaba ukuthi sizwisise le mithetho sibuzisise kwabemisa kwabe-voluntary media council of Zimbabwe kwabe-media monitors abayibo abajayele ukufundisisa ngokugcweleyo ngale mthetho ukuthi kambe isisa ngaphi kukhona yini lapho okuselela khona kukhona yini lapho okungaphelelanga khona ukuze lathi sibe kikho kuyela kusasa singaze sasola abanye abantu ukuthi sesibone sipasisiwe kuphela kodwa thina sasingekho kiyo.
Umnumzana John Masuku ngumsakazi oloduma sixoxelaye eseHarare. Sicela lisithumezele imlayezo yenu eyama audio ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Imidlalo yeviki lesihlanu lemidlalo yenguqu esigabeni seKasilaga Premier Soccer League ichiye iqembu leHighlanders lilemiklomelo emithathu kuphela ngemva kokudlala imidlalo emihlanu. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni wengalani lilemiklomelo emithathu kuphela ngemva kokudlala imidlalo emihlanu. Imidlalo emihlanu le ibingatshiya iqembu leBhosso lilemiklomelo elithumi lanhlanu aluba linqobe kuyo yonke, kodwa lenelise ukuba ngutshikilo bhanqa kathathu kwathi kweminye imidlalo emibili ladliwa. Abalandeli bomdlalo wenguquko bebekhangelela ukuba iqembu leHighlanders liza kuba ngelinye elizancintisa ukuphakamisa isicoco lonyaka ngoba lidinge abadlali abatsha abaloduma abafana loPrince Dube, uNqobe Zitha Masuku kanye loBukhosi Sibanda, kodwa indlela iqale ngayo imidlalo yalo isidale ukuba kube lokukhononeli balo. Lokunjalo umqeqeshi waleli qembu uMatinda Ndlovu utshele intatheli zemidlalo ekupheleni womdlalo weqembu lakhe leMushuwani Stars wona ophelezi ngujikelo bhanqa 0-0 ukuthi yena akakayethuki ngoba imbangela yokudlala kweqembu lakhe isaziwa ngumuntu wonke.
Umlando ngowami njengomqeqeshi ngoba yimi okumele ngiqeqeshe laba bafana, kodwa kumele sinanzelele kuphela ukuthi mina akusimi engidlalayo. Khona laba abadlali bokwakumele ngibaqeqeshe kodwa babengekho, angikatshiselwa ngaphansi kwesiphika ngoba ngiyazi ukuba ngemva kwesikhathana abadlali laba bazaqala njalo ukudlala kuhle njengalokhu abakade bekwenza nyakenye.
Abadlali beqembu leHighlanders bakhalele umsebenzi okwamaviki ambalwa ngesikhathi kumele babe belungiselela ukuqala kwemidlalo yalo nyaka, njalo kutsho ukuba konke abakade bemele bekwenze belungisele imidlalo ngikhona bekwenza khathesi imidlalo isivele isiqalile. Phezu kwengalane yemiklomelo kuhlezi iqembu le-FC Platinum lona elitshaye iqembu le-Chickenin nge-1 kanyangomgqibelo, njalo lempumela itshiye iqembu lelewilo eliphakamise isicoco nyakenye lile miklomelo elijumi lantathu ngemva kwemidlalo yemihlanu. Endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo kule qembu leWange lona elinqobe iqembu leManyika Diamonds nge-1 kanya, njalo lile miklomelo elijumi lambili. Iqembu leZ-PC Caribbean lisendaweni yesithathu lalo lile miklomelo elijumi lambili ngemva kokuba litshayele yada nge-2-1. Ikanti endaweni yesine kule qembu leCapes United lona lile miklomelo elijumi, njalo elinqobele Bulawayo Chiefs nge-4-1. Isimo sibi kuqembu leBulawayo Chiefs lona elijeke amanye amaqembu emsileni wengalane elingena ngitsho lodwa umklomelo ngemva kokunqotshwa kwe yonke imidlalo yesine eseliyidlale lonyaka. Phezu kweqembu leChiefs kulamaqembu abalisayele yadale leMushawani Stars wona ale miklomelo emibili neqembu ngalinye. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga jaha elidala, kwaneleke mthwakazi omuhle. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk The Connection lilo Big Mike olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.